impilo yabo iyaqhubeka iyaphambili. Siyabona ama donations ayabuya through various organizations kodwa lokho behlezi khona ngale e guest house, and the ama donations abuya in the form of ukudla lezigqoko clothing. Bazahlala for isikhathi esikwana a month since incident le eyayenzakalayo, and then bese bebuyela ezindlini zabo. They've been promised ukuthi kuzaklinwa ama drainages lawana blockekileyo, lawana azaklinwa thoroughly, and then ibona sebenjani sebebuyela ezindlini leziyana.
Ekuhlanzeni ke ama drainage lawo, sokutholakele yini okokusebenzisa le mali yakhona?
Njengoba likwazi ukuthi le yindawo yekhampani, so izinto lezi zonke ziyabe zisenzwa yikhampani iwanti colliery. Vale zisebenzi zabo eziyansuku uklina indawo naleyi nge-department yabo. So yiwo abe befuqa ukuthi bekline khonapho.
Njengoba ummeli wedale lephalamende wakhonapho engwebandla le-MDC, kukhona yini abakwenzayo amabandla ezombusazwe kumbe uhulumende?
Sike saba laye ummeli wethu e-guest house, fika laye ebona ukuthi umumo wakhona umenjani, and wakhuluma lawo abanye kade bekhona khonapho ngesikhathi sona leso. Wakhuluma lawo esithi kule something elungisiweyo, something ebuyayo, okwalakathesi angeke ngayikhuluma because yinto engakafiki on the ground, but ukhulumile upromisile ukuthi something is on the way ukwenzela ukuthi abantu bathole ukuncedakala.
Ngokokuqala ukwenzakala lokhu yini kumbe vele lapho abahlezi khona isiyo ndawo elungele ukuhlala?
Into eke yayenzakala the last time sibona ama-floods anje bekungu-2017. Since that time akuzange kube lama-floods aphinde this year, so kube lokuyigepho kuye about 2 years phakathi because izulu belingani kakhulu. Asomlando wendawo lapho ezakhe khona, but kungumlando wokuthi ama-drainages lawana. Okunye kuqalisa ngathi thina abantu nxa silahla izinto izibi leziyana lapho esilahlela khona ngesikhathi sezulu, izulu liyabuya lithatha izibi leziyana zingene phakathi kwe-drain. So over a period of time i-drain yani iqasa ukublokheka iblokheka, and then nxa izulu lingana kakhulu manje sokusiba lama-problems anje.